Lumbiko wethulwe isikhulume lisezimpaks umnumzana Tinashe Farao othe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi yese El Nino sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyaka ophelileyo. UFarao uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini atsha.
We have lost about 123 elephants in Wangene National Park alone due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kulobunzima obukhulu kakhulu eWangene. Indlovu ezifika i-123 sezicale ezifile kodwa impondo zikhona okwenza kube mqoka uba le yindlala. Akula kudla njalo lamanzi satsha emachibini okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo engeneli.
UFarao uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yengcelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of distress calls from community, and as an authority, we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlelo lamanzi. Sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje, kodwa ikakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela, izilwane ompisi zizingela izifuyo zabantu loba izibayeni.
Lokhu kufakazwa ngukansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Mudimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Lokhu ngabe uhambe ebusuku akusathenji ukuthi uhambe nje ekhululekile ukuthi ngihamba endaweni engelanyamazana. Inyamazana sezikhona nje sezihamba nje iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakomvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi ayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma loba libalele.
Nxa sisiza ihistory ukuthi obaba bethu balethwa kulindawo bebehlala endaweni eziraiti. So balethwa lapha kuthiwa kuse-special area. I-special area egceliwe abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zangkhona lazo futhi vele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kabe kathesi ukuthi omama ababebe ngomama sokuthi nana nxa inkomo ziyaqhaza zi-date iyazilandela kakwanisa.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into yabizisa ubuhlungu ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho ngoba saye sikhaya ukuthi kuze nalezi izifuyo zethu sikwanise ukubhadela abantwana amasikofisi sikwanise ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu umoyo uthi yabezimpaks kabasondele duze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi nina background thina sikhula sesazalelwa lapha ngama-1970 ama-2018 namhlanje utenge zethu kodwa zidla izifuyo zethu.
Ukhansela uMdimba laye ubona solinye.
Siphakathi kwendlala kathesi, sikhangela ukuthi inyamazana lezi loba singabuya silima emasimini, zivele zona ziyahamba-hamba, sezingabhidliza futhi. So besicela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathole indlela yokukontrola kumbe sibe labe-parks belokunye kwama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota.
E-Victoria Falls nakho yingomanye, izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zinyathi ezinquma emgwaqweni loba libalele. Farao uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi. Ukhuthaze izakhamizi ukuba zisondele nxa zilohlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe, ezinye zisuswe ebantwini. UFarao uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa zinyamazana lezi lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.